Ah, ngibona ngazana kusonto sibile enkulu okufanele yethusa abantu. Okokuqala ukuthi vele sesikwazi ukuthi eZimbabwe abantu bayaphekelwa nje amacala bazithole sebesesimeni esifana labona abantu asebekiso. Okwesibili ukuthi sibekwazi ukuthi vele iqinisweni umumo okhona eZimbabwe izani sihluphekile ithwele nzima ukuthi inga-address ithini ama-problems ayehlangana lawo. So iqini kubona kusiba ngcono ukuthi ipheke amacala njengalawo izama ukuthi ihluphe abantu ibenzele ukuthi i-draw i-attention away from ama-problems ehlangana lawo. Angiboni ukuthi into eyenzakala eZimbabwe ukubotshwa kwalawo abantu ngokuqondileyo vele into enkulu. Kwenziwa kube into enkulu kwenzela ukuthi izani ikwanise ukudivert i-attention from ama-problems ehlangana lawo, ikakhulu awe i-economy.
Manje singathi bona laba ababotshiweyo bayebe bevuma yini labo ukuthi bayovalelwa echigurubhi khona ngale?
Ababe ngena choice because anabona ukuthi i-problem ekhona nxa ubotshiwe ubekudobhile eZimbabwe izani ukudobhile yakujikela phakathi. Whether uyafuna ukuthi udojwe kumbe kawufuni ukuthi udojwe, awula choice. Usesimeni lesana sokuthi ubanjiwe wafakwa phakathi. Singakhohlwa phela zwana usakhumbula nje kungabe kule statement sithi sona a prison in Africa is a place where big criminals put small ones. Yi-situation esihlangana layo la.
Okokuthi manje singathi bona laba ababotshiweyo ngabantu abasekeli be-ZANU PF yini njengoba sisizwa ukuthi labo balebandla labo?
Ah, bangabe bengabantu abalebandla labo but ibandla livele lingelancedo nje lincane lingakaze lihluphe umuntu. Ibandla vele belingaziwa but izani iyathanda ukuthi amabandla njengalawa iwancedise ukuthi ngokuwabopha khonokhu akhukhumale azaye agcine sesaziwa. Kuyindlela yokwenzela ukuthi nxa abantu bengabe kade bekhangelisise kakhulu okungabe kusenziwa ngabo MTC la amanye amabandla lawa angali makhulu kwehle ngoba abantu sebegayisa ukukhangela leli elinye ibandla bekusa ukuthi kanti kwenzakalani ngoba ibandla leli lihle lisuka libe yindaba egudwini. Labana abanye kade bengamabandla amakhulu sebekhohlakala, yikho besikhalo kwenzakalayo kupolitics yezalo.